Yebo. Thakaza mohlezi. Ikudibana okuhlelo labasakhulayo ngingomayigobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intathele izindaba ngomsakazo we-site. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Kube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi, ngiyaphila bafundi, njani khona ngapha?
Hayi, siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane we-coronavirus. Awena uyintathela izindaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kulesikhathi lockdown amalungelo abo ayephulwa ngabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na, kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni, kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020. Kodwa ngokwazi kwethu iMinistry ye-Information isiluxazululile udaba lolo. Kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma-roadblocks. Abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko. Njalo sizwile thina ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwayo ngamasosha lamapholisa kulesi sikhathi.
Asithinteni udaba ngomsebenzi elukwenzayo. At site siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo?
Okokuqala, yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikukhulumayo ngodaba lwe-corona, but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle. Ungabhoda lapha emalokishini kubo Luveve, kubo loBhengulala, kwezinye indawo uzabona abantu bebhodabhoda, uzathola abafana bezidingela utshwala, abanye bayavakatshelana. But okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo. Lapha nizama ukuthi umuntu ongelampuphu endlini, umuntu ongelamanzi empompini endlini, kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini. So abantu baphuma besiyadinga impuphu, and lapha emputhini kuyaminyanwa kakhulu, lalapho okhiwa khona amanzi ezibhoraneni abantu bayaminyana.
Inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase. UZulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula. Abantu ngathi ngesilungu kuthiwa ba-calm, asikaboni panic. Kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs, ama-civil society, labo somabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla, ziphiwe imithi lokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID.
Hayi, siyabonga Dube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yoni username yami. Kwanele kwalamhla, sohlangana ngolwesibili. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumayikhove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, bye bye.